Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo ebuseni mhla ka 18 kuNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC lithi ukubotshwa kwabantu okwalandela ukutshengisela ngenyanga edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kwatshiya imuli eziningi zisebunzimeni ngoba iningi yilo elaliselela imizi.
So ngithengi siyabavakatshela kuthi siyabaxoxisa, ngatholwa ukuthi ulo mntana akho ngumfana osekhulile sibili. Kodwa ubele wheelchair when it's like 20 years veleka ube ngasaphumi le ndlini, so ngahamba ngamdinga i-wheelchair ukuthi anelise ukuthi aphume angene kuZulu.
Abahlali bedolobho lakoBulawayo bathi impilo isilukhuni ngamandla kulandela ukwengezelelwa kwamahola lapho abavalelwe khona amanzi ngumanisipala waleli dolobho kuyona le impelaviki esisanda ukuyigqiba.
It's unfortunate ukuthi izakhamizi zakoBulawayo ziku-understand ukuthi i-problem esilayo ngama-pumps ayiwafileyo, amanzi emadamu ukuba khona khona. So it's a matter of ukuthi singalungisa ama-pumps lawo amanzi ukuthi kuyabe kungasenda water rationing.
Osakhulayo umnumzana Owen Mthobi osanda ukuloba ibhuku elithi The Power, Anger Over Joy in the Valley of Dual Identities elethulwe ngokusemthethweni kuthange kwaBulawayo usichasisela okuningi ngalo.
Ibhuku selikhona, ekubeni khona kwalo silonsha eMemorial House ukuze sifuna besimba iklinda kumasarela lo-Secretary General wezaphu uDr. Strike Mkandla. Ibhuku liyatholakala ku-Amazon.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-MDC lithi ukubotshwa kwabantu okwalandela ukutshengisela ngenyanga edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kwatshiya imuli eziningi zisebunzimeni ngoba iningi yilo elaliselela imizi. Lokhu kuvele ngesikhathi umgcini sihlalo waleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo enikeze isipho sesitulo sokuhambisa ese-wheelchair kumnumzana Josiah, indodana kamaphiri wesizinda koBulawayo yena okhubazekileyo. UNkosazana Khumalo usichasisela okuningi ngalolu daba.
Ngibenze ngingedwa but bengilabanye abade bengixhasile, but i-wheelchair ngime ngiyidingileyo. Okungenzeka ukuthi ngenze njalo yikuthi kugogo uMaphiri, ugogo ovele usezigulila le nyawo asavumi, so umntanakho yinkazana ube ngumnye kade emgcina ubesejele njalo usephumile ngebheyili, kodwa kuyakhombisa ukuthi bazabuyela ecourt emhla ka-28 ku-trial. And njengoba sonke sibona ukuthi sikhuluma kunjenje bonke asebehambe ku-trial bagwetshele ukuthi bangene emajele. So ngithengi siyabavakatshela kuthi siyabaxoxisa, ngatholwa ukuthi ulo mntana akho ngumfana osekhulile sibili. Kodwa ubele wheelchair when it's like 20 years veleka ube ngasaphumi le ndlini ngoba ebengasasebenzi wheelchair khona, so ngahamba ngamdinga i-wheelchair ukuthi anelise ukuthi aphume angene kuZulu. Njalo okungithintileyo yukuthi ngitshelwe ukuthi nguye ukhothi wabontanga esizinda lethabalala ebafundisa ibhora lenguqu. So ngabona ukuthi kuqakathekile ukuthi simnike izinyawo zakhe anelise ukuthi ayefika kubontanga abafundise ukudlala inguqu.
Ubehamba ngani isikhathi sonke lesi?
Ubetshone hlezi nje endlini. Ngizothi uselezi nyanga vele hlezi endlini ngoba uvele kakwanisa ukuhamba. Amathaya bengasekho, amabreki bekungasela, ivele bengasahambi, bezehamba ngelo ngensimbi lapha kumele afake khona izandla zakhe. Kusewaqamuka sobehambe ehlatshwa, kusuthi bamkhangile ezandleni lapha kulamanxeba. So yikho kwamenza agcine angasayisebenzisi. So ngakubona ukuthi wontanga besebekhalakhala ukuthi ngoba kade sebekwenza ukuthi bebemthwala bamdingela isitulo bamhlalise ku-ground. Kukanti ke uma elenqola yakhe ubesanelisa ukuthi abhode akhangele ukuthi badlala njani njalo abaqondisa. So ngakubona ukuthi uvele yena inhliziyo yakhe yonke isenguqwini. So ngakubona ukuthi singamnika ithuba lokuthi anelise ukuzihambela yedwa, kuzaba lula kunokuthi ahlale ngohlaba umkhosi ukuthi kuyandizenithwala, kuyandizenithwala.
Kuyaxoxisana labanye ababevele bebotshiwe.
Njengebandla le-MDC kodwa sonke siyazi ukuthi ngesikhathi amapholisa esenza udlwangudlwangu kuZulu, iningi labalandeli bethu labotshwa, bebotshwa bebesetheswa imilando engekho. So engikwenzileyo njengomgcini sihlalo umehlala chair webandla lethu, ngikubone kuqakathekile ukuthi siyefika emzini yalabo asebephumile ngamabheli, lalabo abalokhu bephakathi ezidokisini, ukuthi sibone kanti vele kuhamba njani. Njalo esikutholileyo ukuthi iningi lalabo ababotshwayo yibo ababe yibo ababegcina imuliso nezo, ngoba sihambile futhi emulini yakombewe lapho esithole khona omunye ugogo laye watha istroke. Umntana wakho wenkazana usesitokisini uchiye kuwumntana kungumfana okuncane okungezwa kuhle lomunye oyinkazana. So sikhuluma kunje nje bengasanelisi ukuthi baye esikolo ngoba bebethemba ukuthi umama wabo uzazama ukubadingela izimali ukuthi bahambe esikolo. So kumele sidinga amacebo ukuthi laba bantu sizabancedisa njani, njalo nxa kuwukuthi uZulu la uyanelisa angene ancedisa, ngoba izicebo zikamlimi ezivele seziguqile, ngoba sonke siyakwazi ukuthi idolobho lesi zindala eTshabalala kwakulidolobho lapha kwakubuye khona izicebo zethu ezazivela kuboZambia, uMalawi, uMozambique, ababa yibo abalungisa iziporo zesitimela. So iningi labo omkabo amadoda abo iningi labo asafa. So ngabogogo nje asebesidlalele nabazukulu nabantu babo, njengalowo gogo uMaphiri wafika kuleli lizwe ngo-1952 eyintombi, namhlanje lokho ekhona khonapho. So sizama ukuthi sidinge izindlela ukuthi umonakalo lo wokudobha abantu abangenamacala wenzani ezindlini lapho, kwenzela ukuthi sizame ukuthi sithole indlela yokuthi sikuqondise.
Sesikhangela njalo inkokheli zebandla lakho lazo ezake zabotshwa, ungathuma umusa unjani kathesi?
Akulabo ngcono ukuthi iZulu ukhansela wethu uDanford Maduku kube khona sibethenikakhasweni ukuthi sikhumbule ubaba uThankirayi lithe litshona sezwa kuthiwa usebotshiwe. So sesimelele ukuthi sizwe ukuthi kusasa baza kuthini ekhoti.
Lo ngonkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC, sixoxelaye ekobulawayo. Abahlali bedolobheni lakobulawayo bathi impilo isilukhuni ngamandla kulandela ukwengezelelwa kwamahola lapho abavalelwe khona amanzi ngumanisipala waleli dolobho kuyonale impelaviki esisanda kuyigqiba ngenxa yokusilela kwawo. Umanisipala uthi usalungisa ukumpontshwa kwamanzi asuka emadamu eUmzingwane le-Inyankuni esiya lapho ahlanzwa khona e-Criterion Raw Water Reservoir, lapho asemalutshwana kakhulu okubangela lolu hlupho. Amanzi abevalwa kwamahola ngamachuma isikhombisa lambili i-72 hours, njalo kukhangelelwe ukuthi avalwe okwangamachumi amane lasitshiyagalombili 48 hours kusukela namuhla. Ukhansila Rodney Jele wenkulumane uthi basachasisela izakhamizi ngalolu hlupho, lona athi lungalunga masinyane.
Sibe challenge indaba ye-water rationing. It's unfortunate ukuthi izakhamizi zakobulawazi ku-understand ukuthi i-problem esilayo ngama-pumps ayiwafileyo, amanzi emadamu ukuba khona. So it's a matter of ukuthi singalungisa ama-pumps lawa amanzi sikuyabungasela water rationing. Amanzi sesiwavulela izakhamizi zakobulawayo on a daily basis. So okwamanje sizacela nje ukuthi izakhamizi zibekezele for those 36 hours. But of course kulezinye iy'ndawo esikwazi ukuthula ama-challenges ukuthi kuyadlulela ku-36 hours kugcine kusiba yi-48 hours. Ezinye iy'ndawo ziyabe ziphezulu amanzi engafinyeleli kuhle. Siyazama ukuzichasisela izakhamizi and even kumaphephandaba kuyaphuma bechasise ukuthi hayi i-problem esilayo i-issue zamapampu, so issue yokuthi emadamu akusela amanzi. izindlathi zamakhansilazi ngathi lama meetings esemawadini siyazama ukuba explainela abadala.
Manje kuyathembisa ukuthi lezo mpompi zizalunga.
Ya, ukuthembisa kuyathembisa ngoba already vele inye yayisivukile ukuthi sekhe kusalungiswe ezinye. Esikhangele ukuthi in a few weeks time lazo ziyabe seziright and sokupompa kuhle ama-reservoirs ethu siba la manzi ngendlela efaneleyo.
Ye, kodwa sikhuluma kathesi nje abantu baphila njani kungela manzi. Siyabona ukuthi izambuzi zifuna ukugeziswa.
Ya, siyabe sikhangelele ukuthi nxa kunje this is why si-announcer earlier. Abantu bebekwazi ukuthi hayi njenga for instance kithi lapha enkulumane izakhamizi yakwazi ukuthi kusasa amanzi ahamba ngo-7. So babe lama-container behle behlale befilile amanzi abo. Njalo futhi okunye sincedwa nalezulu izulu liyana izakhamizi ziyakwanisa ukukhongozela amanzi kakhulu okusebenzisa amabhawuza akhona lapho kulama-critical areas khona amabhawuza siyakwanisa ukuthi supply izakhamizi. Ikakhulu besincedisana izini labantu ababeli ababa lezi nxa kuyi-day yomngcwabo siyayicela ibhawuza ukuthi ibuye izobafilela amanzi. So amatanki akhona sila asebenza silokuzwayo. So izakhamizi zingarequest ukuthi hayi lapha thina sesithwele nzima sicelani ibhawuza. Siyakwanisa ukuthi si-organize ibhawuzi yabo izoseva izakhamizi ze-particular area yona leya.
Lo ngu-Councillor Rodney Jele wedolobho lakoBulawayo sixoxela esenkulumane. Amalunga ekomiti yedale lapha ke sikhangela indaba eziqhamukayo namhlanje ekuseni. Amalunga ekomiti yedale lePhalamende standing rules and orders akhangelelwe ukuhlangana namhla icubungula icala eletheswa omela iNorton kuleli dale umnumzana Themba Mliswa elokuthi yena labanye bakhe abathathu babefuna ukufunjathiswa imali engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amane $400,000 ngusomabhizimusi weWange Colliery Mine. Kukhangelelwe njalo ukuthi kudingwe ozabe phethe isikhundla sikamnumzana Mliswa esokuba ngumgcini sihlalo wekomiti yeMines and Energy kuleli dale. Sokubizwe omantshi abalichumi ukuthi bengezelele abanye babo koBulawayo bencedisane ukuthetha amacala abantu ababotshwa kulandela ukutshengisela okwenziwa ngenyanga edluleyo abantu besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ayiphethulo. Uhulumende uthi amadale eBulawayo Magistrate Court eseTrade Gold Bidding kanye leWestern Commonage Courts yiwo alamanani amakhulu elizweni lonke abantu abo ababotshwa ngemva kwaleso isehlakalo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethula kwembiko luthi ludingisisa okuningi ngomfanekiso wevidiyo obonakala ebulenjini lakubomakhalekhukhwini utshengisa ukubanga umhlabathi kwelinye ipulazi. Uhulumende uthi ufuna ukudingisisa ngalolu daba ngoba ufuna kube lokuthula emapulazini njengoba ukuthuthukiswa komnotho kudinga ukuthi abantu bazinze njalo besebenze gadalala kulawa mapulazi. Ngesizwe abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp unombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Salibonani basakazi beStudio 7. Ngiyalibingelela maZimbabwe bantwana beZimbabwe. Hawu bayithi uNkulunkulu wami. Kathi soneni emhlabeni. Ngilobuhlungu kakhulu sihlobo zami ngento eyenzakeleyo emgodini abantu abasebethule bengaphansi komhlabathi bakithi. Bona bebehambe bethi bazamela ukuthi baphilise imuli zabo kodwa sokwehlule. Usizi maZimbabwe, usizi kakhulu, kubuhlungu. Mina ngikhuluma ngise eGogwe, lapho engikhuluma ngikhona. Kubuhlungu kakhulu owenzakeleyo kuzisa usizi. Siswele lokuthi singenzani bakithi. Ngendaba yokuthi umhlaba wethu vele ufile, awulazimtshina, awulani. Yikho kuzisa ubuhlungu khonokho. Owenzakele ukuthi ngakulemthina abantu benkosi laba ngaba phange bahlengwa bakithi. Hayi kubuhlungu, ngiyabonga izihlobo zami ezimbakho.
Lo umlaleli we Studio 7 osithumele umbiko wakhe ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuthi siyifunde khonapha emsakazweni. Lawo ungasithumela owakho umbiko uzirekhode usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe ubingelele izihlobo labangane. Ukhumbule ukuzibetha ngegama usitshele lapha okhona nxa ufuna. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weSomali usezame ukubhula umlilo ngokususa umeli wesigodlo sakhe eKenya ngemva kokuba iLekenya slimtshele umeli walo eMogadishu ukuthi asuke kulelo lizwe. Amazwe la abanga indawo eleSomali lethule umbiko othi alizange lizame ukuthengisela abanye lindawo njalo lilindele ukuthi umthethwandaba wamazwe omhlaba weInternational Court of Justice eHague wethule isinqumo ngawo. Ele Saudi Arabia lisayinelanele lePakistan izivumelwano ezifika amadola angamabhiliyoni angamachumi amabili $20 billion phambi kwenkosana yeSaudi Arabia uCrown Prince Mohammed bin Salman obethekelele iPakistan okwakuqala. Inhloko kahulumende wePakistan uMnumzana Imran Khan wamukele ngokuthokoza leli nyathelo ngoba ilizwe lakhe elilobudlelwano lele Iran libhekane lokuwa komnotho welizwe. Osakhulayo umnumzana Owen Mthobi Moyo osanda ukuloba ibhuku elithi The Power, Anger Over Joy in the Valley of Dual Identities elethulwe ngokusemthethweni kuthange kobulawayo usichasisela okuningi ngalo.
Mina ngingu-Owen Mthobi Moyo, umfokamageza, ngivuma egcwala eligcwala ngamathe eCholotho eKholozejwane ngile minyaka kuphela engu-22. Ibhokisa likhona ekubeni khona kwalo izolo belilonta eMemota House Festival opposite Flower Center ilontile besilo porque esto fue una vez un balcón de más carrera perfectamente sí lo que se generó fue Zapu o Toto Strike en Kandla de Kona Kona Ale ya lo se pone a tolar a la Amazon fue un buchero de tolar a Amazon me ha llamado Amazon a pare de Power Coma Enga Overjoy de Power Coma Enga Overjoy yiso yilo izinga elibhuku elikilo ngalesi sikhathi.
Ungathi fahlafahla nje ngamafitshane ukuthi ibhuku leli limayelana lani?
Ibhuku leli limayelana namandla, ukuthi amandla njengabantu siwakhangela njengento yokuthi umuntu kumele abe namandla ngoba elesikhundla esikhulu emphakathini, kukanti amandla avuya ngento ngesikhathi i-influence, njalo i-influence ilemthombo yayo, imthombo ye-influence leyo yiyo edala ukuthi umuntu acacangele ukubana ulamandla, ikanti-ke okulamandla yindingeko, indingeko engathi esemphakathini, kumbe okulamandla ngumphakathi ngasomthungameli womphakathi, umthungameli womphakathi uyisisebenzi somphakathi kalamandla phezu komphakathi.
Lizwakala lifuna umuntu azidle ingqondo. Manje ubhale njani ukuthi libaleke kube lula ukuzwisisa ukuthi lithone?
Ukubhalwa kwalo libhalwe ngendlela yokuthi ngiyabhala ngafaka le mbali phakathi ukuthi abathanda imbali babe bevala ngakhuluma effect bese ngifaka imbali bese ngichaza imbali yangkhona ixhumanela loko angiyabe nalolo mqondo engiyabe ngizama ukuthi ngiwuveze ngebhuku naleso sizathu. So i-type setting yangkhona ime njalo, kuyaqalisa i-fact kube i-historical observation, kungase i-historical observation sokuyi-interpretation, then ekuqineni sokubuya i-image. I-image ingumfanekiso olethwa kumbe isaga kumbe isitho esesiyamukelwe ngumphakathi esizinza ukubana lelo mqondo obhalwa lebhuku
asomqondo nje omqondo ovele osukhona emphakathini osuyamukelwe ngawo wonke amaqhinga lalokho esesihlangane nakho njengoluntu yesi-non-fiction sexual non-fiction book yesi lingene futhi le ndaba enizokuzo kustarta umphakathi social science ngoba liyakhuluma la ngendaba ze-sources of influence imithombo ye-influence nama-societal apparatus so so bhuku elisingathi yindaba
lingasetshenziswa ezikolo emakolitshini ngapho.
Okay, mina nxa ndikhangele kakhulu ngikhangelele ukuthi lingasebenza emphakathini nje wonke jikelele liphinde lisebenzele ezikoleni kulaba abaqeqesha ngezokufunda ngomphakathi wama-social sciences libuye njalo futhi lingene lakwabantu abafuna amabhizimusi ngoba lakho liyahamba futhi libuye esiqwini somuntu ukuthi umuntu njengesiqu ungaba namandla njani, ungathola njani amandla akho ukwenzela ukubana ekugcineni kwakho konke utshintshe indlela abantu ababona ngayo into esingathi i-reality.
Lizwakala lilo mqondo ojulileyo. Ufunde kakhulu kumbe hayi wahlala wacabanga wakuthatha?
Okay, hayi mina kangifundanga kakhulu okuya ngaphi. Ngafunda nje kuphela ngafika ku-form 6-1 angikazange ngenelise ukubana ngiqhubeke ngezemfundo yami kodwa umbuzo ojayele ukuthi ngakuthatha ngaphi engokubhalayo ngathi ngiyakunikwa nje nguNkulunkulu ngoba mina ngumuntu lwana okholela ukuthi ulwazi luyonke ndawo uyakuphela ngokuthi thina siyakwanisa yini siyenelisa na ukubana siluthathe lelo lwazi lapho olukhona sibe sesilusebenzisa. Ngike ngifake umzekeliso lokhu engizama ukuchazisa kuloo ndoda okuthiwa ngu-Pythagoras. Ule Pythagoras theorem yakhe nethi wathola ukuthi i-Pythagoras theorem iyeza iba khona ngoba wa-discover ngokusebenzisa intambo zamatatari. So ngalokho-ke lokho kusivezela ukuthi ulwazi lugcwele yonke indawo, siqanqalazele lolwazi njalo lolo lwazi kuya ngokuthi thina siyafisa okunganani ukubana siluthathe silusebenzise.
Lo ngosakhulayo umnumzana Owen Mthobi Moyo osanda ukuloba ibhuku elithi The Power, Anger Over Joy in the Valley of Dual Identities elethulwe ngokusemthethweni kobulawayo kuthangi. Umnumzana Stephen Miller, umcebisi kamongameli weMelika umnumzana Donald Trump, ubikwa esithi uTrump ulelungelo ngomthetho owasungulwa ngomnyaka ka-1976 ukuthi amemezele i-state of emergency ngodaba lokwakhiwa komduli emngceleni leMexico. Lanxa kungekho embalini yeMelika ukuthi kwenziwe njalo ngendlela yokubamba idale leCongress ngamandla ukuthi livumelane lomongameli njengalokho okwenziwe ngumnumzana Trump. Kodwa umnumzana Miller ugcizelele amazwi kamongameli Trump awokuthi angawakha kumbe awuyekelele umduli. Kudingakala imali engamabhiliyoni amahlanu, $5 billion ukwakha umduli lo, njalo ibandla eliphikisayo elamademokrat lidonsela nganxanye lisithi akudingeki lokhu, kodwa kufuneka ukuthi kube lezinye inhlelo emngceleni ezokulondoloza ukuthula. Umongameli Trump wenze i-state of emergency ngendlela yokwenqabela ukuthi kuvalwe uhulumende wakhe njengalokho okusanda kwenzakala, ezama ukubamba ngamandla abenqabayo ukuthi bavume.
Siyakuphinda kwaphinda futhi lo kwabayisawami.
Namhla kwezomculo asizweni umculo kaMadlela Sikhobokhobo esithi Majazana. Sike saxoxa layo kuwona lo msakazo ichasisa ngaleli dlalade eliqathanisa lelithi ngamnanku samamo.
I-albhamu yaqala inongamnanku samamo, manje serelease i-albhamu uMajazana. So hayi ubusuku bonke abantu bezikholise leyo ethi Majazana kanye neyo ethi ubandelo akanaki imihle. Njengoba thina we are storytellers, so imiculo wethu is just a continuation, qhubeka sitshela abantu izitori ngomculo.
Igalati lakuqala izokhumbula ukuthi ngangisegoli. So sasingene estudio neyindoda ekuthiwa uMthabi Simoya, nguye owayengidlalela amakatari wonke. Kodwa manje kubuyeni eZimbabwe ngibuye ngaba neband nginabafana bami lapha yibo abangidlalela amakatari. Sese-8 ngoba ngibe-release ngo-September. Hey, inkinga engamna ngisamamonayo wayeyi-problem kakhulu. So asazi ukuthi Jehova usibekeleni phambili. Sesiye siyathemba nje ukuthi naleli uyohamba lihayi njengongamna ngisamamona kumbela emzini asikwazi.
Madlela Sikhobokhobo isithi majazana singaka hlukani ke sikhangele izinye zendaba ebezikhokhela abahlali bedolobheni lakobulawayo bathi impilo isilukhuni ngamandla kulandela ukwengezelela kwamahola lapho abavalelwa khona amanzi ngomanisipala walwena leli dolobho. Ibandla le-MTC lithi ukubotshwa kwabantu okwalandela ukutshengisela ngenyanga edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kwachiya imuli eziningi zisebunzimeni ngoba iningi yilo elaliselela imuli. Osakhulayo umnumzana Mthobi Moyo Owen osanda ukuloba ibhuku elithi The Power Anger Over Joy in the Valley of Dual Identities elethulwe ngokusemthethweni uThange kobulawayo usichasisele okuningi ngalo. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.